Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 31 kuMpalakazi 2024 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Zimbabwe sileminyaka eminingi edlula 20 kungela muntu oseke waqunywa lapha eZimbabwe, okutshengisela ukuthi abantu bebezele bengasaqunywa.
Le Zimbabwe selesule kusisekelo sombuso elizwe isigwebo sokulengisa abatholakala belecala lokubulala lokunye.
Into yokuthi uzafika abe ngu-enjiniya kuze kube ngaleso sikhathi abe ngu-teacher kakufike leso sikhathi abe yilokhu lalokhuyana kufike leso sikhathi, umzimba kawusavumi, ingqondo ayisavumi.
Le Zimbabwe likhuphula iminyaka yokuthatha umhlalaphansi. Abantu abaningi bafisa ukuba umnyaka omutsha ube lenjabulo nentuthuko. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. EleZimbabwe selesule kusisekelo sombuso welizwe isigwebo sokulengisa abatholakala belecala lokubulala lamanye amacala. Lokho kwethulwe kumbiko oyethulwe lamuhla kuphetshana le-statutory instrument okuvezwe ukuba akulamthethwandaba okumele ugwebe umuntu ukuba alengiswe. Umthetho lo ozakaziwa ngokuthi i-Death Penalty Abolition Act uzakwenza omahluli bedali le-Supreme Court besule izigwebo ezafakelwa abasentolongweni bagwetshwe kutsha ngendlela ababona ukuthi ilandela imithetho yelizwe. Umthetho lo upasiswe lidale lephalamende wasayinwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa, yena othi waphosa walengiswa esakhula ngesikhathi sempi yenkululeko eZimbabwe. Kodwa kulabanye abaphikisa ukwesulwa kwesigwebo lesi abathi abanye abantu sebezakwenza santando. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana kucaca Phulu oligqwetha njalo omele ibulawayo edale le-Senate ekubandla le-CCC.
I-Constitution yeZimbabwe kususela ngo-2013 yavele yatshintsha umumo we-death penalty. Siyakwazi ukuthi kudala wawusuka ngele khothi asithi ulecala elidinga ukuthi ube le-death penalty. Ujaji wayephoqelela ukuthi ahle akunike i-death penalty ngaphandle wena ungatshengisa izizathu zokuthi icala lakho awulenzanga ngendlela elesihluku. Kathesi sekuthiwa umuntu angenza icala kukuye ujaji kumbe inkantolo ukuthi ibone ukuthi angakunika yini i-death penalty, sekukhangelwa ukuthi wena icala lakho belinesihluku yini. Soko kuprosecute ukuthi akutshengise. Kodwa i-constitution yakathesi yasesithi yona iyavumela iparlamente ukuthi yesule icala le-death penalty kumbe ililethe futhi. So kwatshiyelwa iparlamente. Ngalesi sikhathi iparlamente isikhethe ukuthi akwesule i-death penalty. Ngoba i-death penalty kwakukhangela yayivele yona isi-aplaya kuphela kubobaba, omama babe out, labantu abangaphansi ababetween 18 and 59 years.
Kulabanye abathi konoko kwenzakalayo kuzayenza ukuthi abantu babulawe mahlana nje asikho konoko.
Ye, abantu balakho khona balawo nalo mbono ngesikhathi kuvalwa i-constitution baningi ababesitsho njalo. Yikho kwacina kuthiwe kuzajiyelwa iparlamende ukuthi bone ukuthi kuhamba njani. Kodwa abacubungulayo abaresearchayo bayakwazi ukuthi ungayelizweni le-death penalty uzathola ukuthi i-rate of murder iyabe ilokhu ilingana laselizweni elingena-death penalty. Zikhona ezinye izizathu ezenza amazwe abe namacala, izinto ezinjengayi-ikonomi, i-history yezimpi ezake zaba khona. So akuhlali kuliqiniso. Kodwa kwakathesi iparlamenti kukhangelile yakubona ukuthi i-death penalty leyana kayisincede. Plus iZimbabwe sileminyaka eminingi edlula 20 kungela muntu oseke waqunywa lapha eZimbabwe, okutshengisela ukuthi abantu bebezele bengasaqunywa. zari death penalty wawukhangelele zathola ukuthi ngaku-America abantu abaningi ababulawayo ngabamnyama lapha before 1980 abantu ababulawa ngabemathebeleleni it's always applied ngendlela yokuthi e-discriminate ama-populations so ngokuningi okunye okukhangeliweyo khonoko ngiyakwamukela lokho okwenzakeleyo emayelana le death penalty.
Lo ngumnumzana kucaca phulu igqwetha njalo emela ibulawayo edalele eParliament ekubandla le-CCC obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekhona le kobulawayo. EleZimbabwe selikhuphule iminyaka yokuthatha umhlalaphansi yayafika kwengamachumi ayisikhombisa i-70 isuka kwengamachumi ayisithupha lanhlanu i-65. Uhulumente kavezanga izizathu zokwenza lokhu kumbiko awethule izolo. Umthetho lo ukhangelelwe ukuba uzaqala ukulandelwa kusasa. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxele lo mnumzana efidlela Ncube ingcwethi ekunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Yinto ebuhlungu kakhulu kulabo abasakhulayo singakhangela abantu abaningi abangela msebenzi labo abasebancane ngakho ke amazwe wonke ayadinga ukuthi babe yibo abathola imisebenzi ngokuba yibo abasadinga ukufunda yibo abadinga ukufundisa abantwana ukuthi bakhulise imindeni yabo ngakho ke bayadinga ukuthi babe semsebenzini okwedlula abantu abadala kuzalimaza kakhulu abasakhulayo lokhu ukuthi abantu abadala bahlala isikhathi eside esingaka emsebenzini.
Yes, yabona njalo nxa umuntu sekhulile ukuthi ahlale emsebenzini kuze kuyefika iminyaka engako efakwe nguhulumende akusindi khonokho.
Kuyasinda kakhulu kuzaba nzima ukuthi abantu abadala kangako bahlale emsebenzini afike ngo-8 kuze kuthaye u-4 elokhu esemsebenzini esebenza ngobuchopho asonto elula leyo. Uyawubone nje abantu nxa sebekhulile yimvelo ukuthi abesethanda ukuthi aziphumulele alale axoxe nabazukulu kanje alo into yokuthi uzafika abe ngu-engineer kuze kube ngaleso sikhathi abe ngu-teacher la kufike leso sikhathi abe yilokhu lalokuyana kufike leso sikhathi umzimba kawusavumi ingqondo ayisavumi kuyimvelo asonto okuthiwa yinhlamba sonke sikhula sifika lapho siyafuna ukuthi siyephumule imizimba abasoze kwenelise ingqondo zabasoze zikwenelise kusho khona ukuthi okuyabe kusenziwa kuzakuwa izinga lakho esingathi yiquality ngokuba bayabesenza bayabengenelise engqondweni zabo emzimbeni yabo.
Kambe kuyinokwenza uhulumende akwenze khonokho?
Izikhathi eziningi esikunanzelelayo ukuthi kuyakusuke kukhangelelwa abangane ngoba phela nanku abantu bayakhula kube sekuthiwa khona hayi kabahlali emsebenzini labo babelokhu besondla abantwana bekhona laphana abasela abantwana abantu abaku-70 abaku-60 ngogogo labokhulu ngakho-ke kakukhangelelwanga ukuthi babe belokhu bebambelele kanti-ke futhi singakhohlwa ukuthi lalokho okwamanye amazwe okuyabe kuthiwa khona abantu bahlale isikhathi bangaretire masinyane kuyabe kubanga ngokuthi abantu bayakwazi ukuphila isikhathi eside kulawo mazwe esithi thina i-life expectancy kwelethu ilizwe abantu kabafiki vele leyo mnyaka abangaki bephila ngakho-ke angazi ukuthi ngobani abazabe lokhu besemsebenzini ngaleso sikhathi ngokuba iminyaka yethu iyaphunguka ngendlela yokuthi ezempila kahle kasibanga kahle elizweni.
Lowo umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ekunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi mhlaka 9 kuzibandlela amahofisi wonke kahulumende azavalwa. Ukukhalelwa owayengumongameli uJimmy Carter obhubhe ngesonto eseleminyaka yokuzalwa elikhulu. Umongameli Biden uthi usuku lolu olwe-National Day of Mourning luza kuba lusuku lokuhlonipha umoyi. UCarter wakhokhela leli lizwe kusukela ngo-1977 kusiya ku-1981. Ngesikhathi ekhokhela ele Melika lalibhekane lendubo zomnotho kanye lokuthunjwa kwezizalwane zayo kwele Iran. Loba isikhathi sobukhokheli bakhe sikhunjulwa ngenduvo ezahlangana lelizwe, uKhatha waba ngomunye wabakhokheli beMelika abaphumelelayo kakhulu ngemva kokuthiya isikhundla sokuba ngumongameli. Wabumba inhlanganiso yeKhatha Center ngo-1982, njalo wasebenza kweminyaka edlula amachumi amane ekhuthaza umbuso wentando kaZulu, ukuvikelwa kwamalungelo oluntu, kanye lokwenqabela imikhuhlane emhlabeni wonke. ukuhlaziya lolu daba. Sixoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Tim Muringayi.
Kuqakathekile ukuthi umnumzana Biden afake lelo langa ngoba umongameli Carter waqakathekile ngezinto azenzayo for iMiddle East lathi eZimbabwe. Nguyo wancedisa ukuthi kube lama peace talks eLancaster laphana abadala bethu sebengasuzisani. Waba yigarantio yokuthi babezanika i-new government the finances ezokuthenga umhlabathi, but kwathi sokungena umnumzana Ronald Reagan akusayenzakalanga.
Emelika, kukhona na akwenzayo esingathi kuthakazelelwa nguZulu kumbe impumelela eyabakhona?
Wayezama laye ukuthi kube le-peace kungela into zempi esizibonayo kathesi in every administration. Kuqaliswa khona ukuchana kwama-countries lani and iAmelika ichuchisa ifaka lamasosha ahamba ancedisa whichever side abalifuna ukuthi linqobe.
UZulu lapha eMelika uzwa njani kulandela ukubhubha kukamnumzana Carter?
I think it's a mixed bag. Ngoba sibona ama Republican amaningi bathi yena was one of the worst presidents, and ama Democrats athi he was one of the most successful peacemakers. So ungathiwa it's a mixed bag ukuthi abantu bambuka njani in his 100 years. But siyakwazi ukuthi umnumzana Carter was more of a power force after his presidency, ngoba ama elections wonke phansi lonke jikelele sengathiwa sele yardstick eyokumeasure ukuthi ama-elections kumele ahambe ngale indlela everywhere in the world. Abantu be-Carter Center ngathiwa yibo abahambayo bechaya ama-observations, and then ma kungathiwa kulo kungazwisisani yibo ababe-mediator.
Lo umnumzana Tim Muringayi, sizalwane seZimbabwe esilandelayo ezombusazo weMelika, obesecingweni loTaboka Ngcube weStudio 7 ese-Ohio khonapha eMelika. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kulabantu abedlula kancane amachumi ayisikhombisa, i-71 abafele engozini yemota lamhla ewele emfuleni esabelweni sebona kwele Ethiopia. U-Ahmad al-Sharam, khokheli omutsha wakwele Syria owagqinqula uhulumende ka-Bashar al-Assad, uthi uzakwenza kube le nkululeko njalo kungakhahlanyezwa abantu elizweni leli. Abantu abaningi bathi umnyaka ka-2025 uzafana leminye iminyaka ngoba impilo iza kuba lukhuni njalo isimo somnotho sizaqhubeka sisiba sibi. Ukuswelakala kwamagetsi lokungani kuhle kwezulu lakho kuyabethusa. Abanye bathi balethemba lokuthi impilo kungenzakala ibe ngcono, kepha izifiso zabo zomnyaka omutsha ka-2025. Intatheli izindaba eStudio 7 u-Ezra Chisa Svanda uxoxela abanye babo.
Abantu abaningi bebedonsa nzima umnyaka 2024 esiwugqibayo. Abanye bathi labo 2025 esiwusungulayo kukhanya kumnyama. Unkosazi Bianca Moyo kalathemba.
Sazi next year ukuthi kuyahamba njani, 2025 sizomngena kanjani, akula Zulu, akula mali, eyisadubeka nje. Lama-elections asephuzile ukufika 2028 ukuthi sivote, sibone ukuthi kuyalandelana njani, kumbe 2025 yena usiphatheleni.
Umnumzana Dumile Boroboza uthi ukhangelele ukuthi abalemali basize abahluphekayo njalo bafeze abakuthembisayo.
Ngikhangelele i-order yeZimbabwe, bakhona labo ochivayo abalemali abahamba benika abantu abaphumeleleyo kulokuthi ngabancedisa ezibhedlela, imigwaqo, ukwakha izikolo. Ngikhangelele njalo ukubana khonoku esathi sikhula kuprovince ukuthi ngo-2000 umuntu wonke abe lendlu, umntwana anelise ukuya esikolo engabhadalanga ischool fees. Kakubuyele kulokho abasithembisa khona ngemva kwenkulu ngokuthatha inkululeko.
Okungane kuhle kwezulu kwenza abaningi besabe indlala engaba khona. Ukhosazana noMandla Golide ngomunye wabo.
Sitholile nje izulu elincane. Just hoping ukuthi next year sizothwala inzima ngamanzi lalokho esikulimile emasimini. We just hoping for the best ukuthi izulu lele linaso maybe lingacontinue futhi la next year. Ezele ukuthi sithola amanzi edamu wekugoqela amagezi lezilimo zethu esizilimileyo zithi ukukhula sithole ukudla.
UPrince Juma wale minyaka engamashumi amabili lasikhombisa 27 uthi kazange asebenze kodwa ulethemba uzathola umsebenzi ngo-2025.
Sizayithola imisebenzi njalo siyabe siyithola imali lapho siyabe sisebenza khona. So sithembe njalo ukuthi 2025 sizayithola imisebenzi.
Lawrence Dube ngosakhulayo leminyaka engamashumi amabili lange-21 usekolijini kwamanje njalo ukhalele umnyaka 2025 ukuthi ube muhle.
Okokuqala ukuthi ngibhale imihloliso yami ngipase phumelele lami ngigraduate. Lokuthi njengelizwe sithuthuke ikakhulu endabeni zamagetsi lamanzi okusihluphe kakhulu lo nyaka. Ukungabi lamanzi kakhulu emalokitshini la labantu abaningi kubangela imikhuhlane enjengabo-cholera. Njengomuntu osesikolo kweze-health mbona kumele njalo kufanele ukuthi udaba lwamanzi lolu lunqotshwe. Njalo ngifisa ukuthi ngomusa wenkosi la mathuba emsebenzi avulekayo ontanga bami bangajoni behlezi kodwa bezithole besemsebenzini.
Umnumzana Mohani Moyo uthi bekunzima kwabasakhulayo eZimbabwe.
Siphele nzima nje singabantu abatsha nje kuphela umnyaka iphomba ukubuya idlule iphela kulanto esiyenzayo akulamsebenzi akulamali but hayi. Ngiyathemba ukuthi 2025 engasiphathela nje okungcono njengoba sesingena ku-2025. Ngiyathemba ukuthi engxenye mhlawumbe into zingasitshintshela thina abatsha sithole imisebenzi, sibe lokusebenza lathi sibe lezimuli lathi sikwanise ukuthi sibe lendlu sithenge ama-stands lathi. So ngiyathemba ukuthi 2025 lo uzasenzela nje kuhle thina abatsha.
Kukhona ukukhangelelwa unkosikazi Sifosiwe Nhliziyo ngomnyaka ka-2025.
Umnyaka ka-2025 ngikhangelela ukutshintsha kwe-economy. Istability yemali, impilo itshintshe, uphileke kuleli lizwe.
Umuhle Ncube ufunda uform 2 uthi ufuna ukwenza kuhle esikolo.
Ngomnyaka ka-2025 ngikhangelela ukupasa amathemu wonke from term 1 to term 3 lokuthi ngikwanise ukujoyina ama-clubs wonke ngifuna ukwajoyina njenge-basketball.
Amaphupho ophumelela akhona kuningi labantu ngomnyaka omusha ka-2025 sengazi ukuthi izinto zabatshintshela na. Abanye bathi ukukhala akusizi oqathele ukuphuma lamacebo okuphila phakathi kobunzima bona labo bebonga umdali ngesipho sempilo. Ngimele 27 kobulanga ngithi happy new year ikamla mngeza Jesus Banda.
Ukudaba olufanayo lanxa izizalwane zeZimbabwe zesithi ubumunyu kakhulu umnyaka ka-2024 iningi lithi ziningi njalo zinkulu izifiso abalazo ngomnyaka omutsha. Uthuso Khumalo wasethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isizalwane seZimbabwe unkosazana Sharon Dube osebenza kwele South Africa ukuthi isifiso sakhe somnyaka omutsha ngesokuthi abe ngusomabhizimusi omkhulu ohloniphekayo.
Hayi, happy, happy, happy new year. Happy, happy. Phelele 2024, ngiyawisha ukuthi 2025 nangeqala. Umuntu ayiqalela ibhizinesi yakhe njengoba nje sisemazweni qale nje ibhizinisi elizohamba kahle. Happy, happy new year kuye wonke umuntu.
Umlobo wezingwalo zesiNdebele unkosazana Mercy Mvundla uthi phezu kwenhlelo alazo ezokuqhubeka eloba eminyakeni omutsha ufisa kube ngumnyaka wenguquko enhlalweni yabeZimbabwe abasebenza kwele South Africa.
Siyafisa futhi lokuthi njengabantu abangaphandle kwelizwe lakithi ikakhulukazi ngendaba ye-documentation ukuthi sikwazi ukuthola amaphepha a-right abantu behlale ngokukhululeka ngoba njengamanje wonke umuntu akahlalisekanga asikuthola ukuphumula.
Umnumzana Rambo Sibanda odabuka eBhubhude eTsholotsho kodwa osebenza kwele South Africa uthi ufisa kube ngumnyaka wokulunga kwesimo ekhaya.
ingathi ilizwe lakithi lingabuya libuyele esimeni salo sakudala sikwazi ukuthi siye lithuthukisa izwe lakithi ngale msebenzi nale esiyenza kuleli izwe la eSouth Africa. Ma kungabe kwenzeka sithole lawo mathuba ukuthi sikwazi ukuthi siyenze le misebenzi kwelakithi izwe lokuzalwa.
Unkosazana Sharon Ndlovu obesekhaya ngesikhathi sekhisimusi uthi eminyakeni omutsha ufisa uhulumende alungise umgwaqo osuka eBay Bridge usiya koBulawayo ngoba abaningi baphelelwa zimota lempilo zabo kulo mgwaqo.
Kuhamba kanjani ukuthi singabi lo mgwaqo phezu kwemali engaka esikhiphe ebhoda? Banza khulumele yami imoto encane engikhuluma ngayo ukuthi ifile. TIP bambhadalise 950. Izimra 500. Sort of get pass 180. Imali zethu zena lezi zibhadalayo ziyangaphi? Zingalungisa umgwaqo.
Usomabhizimusi eJohannesburg umnumzana Dan Maphalala Mabunda uthi umthandazo wakhe omkhulu ngokuthi kube ngumnyaka wokuqeda umkhuba okubulala mahlayana abantu emhlabeni jikelele ukuze kuvikelwe impilo zabantu ikakhulu emazweni ancindezela amalungelo oluntu.
Ngifuna utshintsho ukuthi kube notshintsho ku-United Nations after ngibone into eyenzakala eGaza abantu babulawa. And mbona abantu babulawa endaweni eziningi kuMozambique, mbona abantu babulawa kukho umuntu okhuluma nalana eSouth Africa nje asikho safe unless futhi kulungise le nto. We must be protected emhlabeni wonke jikelele.
Amaphupho eningi lentsha abalisa ukuphumelela ezifundweni, ukugava ulwazi lwamakhono atshiyeneyo, kanti abanye bafuna ukwenda lokuthathwa ngo-2025. Iningi labasemazweni bathi bafisa ukwakha imizi ekhaya, kuthi labo abathanda impilo emadolobheni bafisa ukuthenga izindlu ezibiza bona. Abathanda ezombusazwe bathi bafisa u-2025 abaphathele ibandla lezombusazwe elitsha elizabalethela inguquko okukade bayikhalela eZimbabwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Kulaba sakhulayo abathi balethemba lokuthi umnyaka ka-2025 uzabalethela injabulo lenhlala kahle, kube labanye asebelahlithemba abathi akukho kuzaguquka ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. UTobias Mudzingwa we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
U-Addington Mpofu osakhulayo okubandla leZANU-PF koBulawayo uthi kuningi okuza kwenzakala ngo-2025.
So sisiya ku-2025, it's a good time where ukuthi ukhokhelwa i-experience naleyi obelayo ku-2024 ubusukhangela ngelinye ilihlo, ngelihlo elibanzi and elikhokhelwa i-experience naleyane ka-2024. And as young people we are optimistic because it's a renewed hope. So silethemba lokholo lokubekezela okurenyiweyo okutsha, you know, kubhustiwe kasha.
Kodwa u-Eric Gono owake waba kudale lephalamende ekubandla le-Citizens Coalition for Change ngomunye wabathi akusoze kube le nguquko kwezonotho lezombusazwe ngomnyaka ka-2025.
Xa sikhangele kathesi akula ma-opportunities for abasakhulayo, akula misebenzi, akula industry. And the government eZimbabwe nxa sikhangele i-budget ka-2025 ayikhombisi imizamo kahulumende ekubana ivule ama-opportunities for abontanga. Lokhu kutsho ukuthi ontanga bazaphelela kuma-drugs, ontanga bazaphelela ekubeni ngama-street kid, ontanga especially abesifazane sizababona sisabaningi emgwaqweni bethengisa imizimba.
Uthi abasakhulayo kumele bezilwele ukwenzela ukuthi bephile ngcono eZimbabwe.
Kusezandleni zabontanga ukuthi bazayekela i-government ibaphilisa ngalindlela kumbe bazathatha imizamo lawo abazayibona eyenziwa ngamanye amazwe, eyenza abontanga ngamanye amazwe. Sibona bona lapha eKenya bayefostile i-government yaziyazama ukulungisisa, siyababona beMozambique labo bayaziveza ukuthi abajabulile ngendlela i-government e-operate ngayo. So singazi ukuthi abalapha ekhaya bazoyenzani, but nxa ngabe bengayenzanga lutho impilo yabo ibhekane lobunyama obukhulu kakhulu.
Ingcweti ezimeleyo ebona ngezabatsha uNkosikazi Mavis Sibanda uthi abatsha kumele bezithuthukise.
Intsha yiyo ikakhulu esikhuthazana layo. Sengamelela ukuqhatshwa, abaqhatshe labo, bebe ngabaqhatshi, befunde ukwenza amabhizinisi. Mina lokho kuyangithokozisa ngoba kutsho ukuthi intsha isisiyaphambili, isifuna ukuqhubeka ngomsebenzi. Ngathi xa sesiyahlala phansi, abantu bethu bazasigcina ngoba besebekwanisa ukuzisebenza. Amabhizinisi wonke akhona emhlabeni aqalwa ngabanye abantu, kanti kwehlulani ukuthi umntana nami aqale umsebenzi nalokho.
Osakhulayo ohlala eHarare olebhizimusi lokuthunga u-Immaculate Kwashira uyakusekela lokhu.
Ma ungawa njengomuntu kumele usukume uzithintithe. It's not the end of your life. And I've learned ukuthi ku-business kumele ulungiselele ubunzima and kumele uqine ube liqhawe. Ma ubunzima bubuya bhekana labo ngqo, udinge ama-solutions. Yes, it's normal as omama ukuthi siyathwala imthalo emningi. So ma ukuthi umuntu ongumama ezimisele, there is nothing that can stop him.
Akwaziwa ukuba kuza kuba lenguquko kumbe hatshi eZimbabwe okuza kwenza abatsha bezithuthukise ngomnyaka ka-2025. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Abanini bamabhizinisi asathuthukayo bathi lanxa besamukela inyathelo likahulumende lokuthi babhadalele impahla zabo umthelo wama-taxes, kufanele kucace ukuthi uhlelo lolu luzaqhutshwa njani ukwenzela ukwenqabela inkohlakalo. Ukuze sihlaziye lolu udaba sixoxele umnumzana Prosper Masibi, umqoqo wenhlelo kunhlanganiso ye-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation visit kobulawayo.
Njengenhlanganiso siyayamukela, kodwa ekwamukeleni kwethu sifuna ukuthi kube le-clarity. Isektha leyi ilabantu abathengisa ama-fruit and veg, isektha leyi ilabantu abathengisa i-clothing, kulama-welders, kulabantu be-transport. So the question now ku-government ukuthi how are you going to distinguish these sectors, nehlukanise. Because when the government was saying informal sectors they should formalize, thina njengenhlanganiso way for that. No, let's formalize ngoba kulama privileges amaningi ngokuformalize. Kodwa khonapha formalization yangkhona, nxa sekuza kuya ama-taxation system manje, so sebesifuna ukuthi ube clear, wazakale njalo ukuthi asoze kube labo corruption abazatholakala khona lapho. Ungakhangela ini economic perspective, imishina leyo ukudura kwayo, the inflation and everything vis-a-vis the tax abazayithatha ebantwini, ngelihlo lami awuhambelani. I-government sibile ukuthi ithole imali from the taxation system, but at the same time is incur more debt.
Siyezwa njalo ukuthi uhulumende uphakathi kokudingisisa abangabhadali umthelo nxa bethenga impahla leminye nje imithetho. Nakho linyathelo elihle yini lokhu kumbe akuphathi kuhle abasebenza kumabhizimusi asathuthuka?
Thina njengenhlanganiso sithi akumelanga sikhangele izinto esezifikile ezindlini zabantu, because laphana sebesesiphambanisa i-vikeso kwi-violation of privacy yabantu. I-government futhi ifake ama-boundaries okuthi vele akusoze kube lethuba lokuthi kungene impahla ezivela kwamanye amazwe zingekho decade. Ungakhangela kwemazweni lawa esingathi ngama-developed countries, it's very difficult ukuthi umuntu engenise impahla from outside ezileta engasidikleyanga. Thina kusihlula njani? Kodwa okusalayo, i-government before isiyangena door to door trying to confiscate ama-goods lawa from abantu ukuthi angene njani, kuyangelatho ukuthi i-government kuze yona ikhangele the elephant in the room, which is the corruption from ama-institutions abesema-border post avumelayo ukuthi impahla zakhona zezingene zidlule bele impahla lezi azibuye ngama-aeroplane ukuthi ziyalendela ezindlini zabantu, ziyadlula kuma-roadblocks, zidlule endaweni eziningi.
Labonga abanye umnumzana Prosper Masibi, isiphathamandla senhlanganiso ye-Visit esixoxelaye okobulawayo. Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo. Yimi uzithandekile Mhlanga.